Gande kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha because akuze sihlale isikhathi eside kakhulu singela meya. Njengoba umeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister. But ekuviselweni kwakhe ube ngumuntu ade seresignile. So uresigne ngo-March, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresignile kutsho ukuthi lobu councillor kase ngu-councillor futhi.
Hayi, ekuresigneni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresigna ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi uviselwa ukuba ngu-councillor ka-ward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi ephathe isikhundla.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa ngu-Rich Mnguni, ukhansela ka-ward 5. Nguye osengumeya wedolobho le-Victoria Falls.
U-deputy wakhe ngubani?
U-deputy nguye ozame ukukontesta i-election efuna ukuba ngumeya naye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengo-deputy umama okuthiwa ngu-Patricia Mwale, obe ngu-deputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engu-deputy, u-deputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikuchiyela ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi, kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhethe umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.